Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 12 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Because today we are on 14, yesterday we were on 10, on Friday last week we were on 5. So
namuhla inani selifike ku 10
but our numbers are still small as compared to where the started, which is
kusicho ukuba liyaqansa inani lakhona.
Umkhuhlane wesifudo secholera usubulele abantu abangamachumi amabili lanye i-21 eHarare. Inkulungwane ezedlula kancane ezintathu i-3067 zifunyenwe zilayo lomkhuhlane.
Itanka nasanimile elingenile esikoleni liqeda isitanka, amanzi aphume ayafuneka. Itanka ingakalungisi ukuthi iphele amanzi aphume, sisebenzisa i-booster ward 5 liyakwazi ababekhona. Sicela ukuthi i-booster time and again ihlale ne-fuel amanzi atholakale. Khale sibe vote on kwesi 4 days e-Peace Corps North akulapho.
Abesifazana edolobheni leGwanda sebekhuthaze amakansila asanda ukukhethwa ukuthi alungisise udubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Abaphila lobugoga ikakhulu abangaboniyo bakhala ngokusilela kosekelo olungabaphathisa ezifundweni zabo zamabhuku abangenelisanga ukwabala ohlobo lweBraille. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhuhlane wesifudo secholera usubulele abantu abangamachumi amabili lanye eHarare. Inkulungwane ezedlula kancane ezintathu i-3067 bafunyenwe belomkhuhlane lo selokhu uqhamukileyo uqalele eGlenview lePutiriro eHarare. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo emhlanganweni lentathelo ezindaba owenzelwe emahofisini ogatsha lwakhe ngemva kokubunjwa kwekomidi yengatsha ezosebenzisana ukulwisana lodubo lwekholera eye interministerial committee.
We will not declare national disaster at this stage, you know, since we are certain that it's still localized from Harare.
Singake sathi thina lolu sekuludubo lelizwe lonke njengoba sileqiniso lokubana ulokho ukundawo zinye lapho waqhamukela khona emizini weHarare. Kungakho kumele silukhangele noludubo njengoluseHarare okwakhathesi. Yikho obekucetshiswana ngakho njalo sizolandela okuthiwa ngumthetho ukwenza lo.
Abezempilakahle bathi lanxa udubo lwekholera selusabalale lwaya kwezinye indawo zelizwe, benza yonke imizamo ukulwisana lalo lungaze lwafika kusibanga ilizwe langena kilo ngomnyaka ka-2008. Selukhaphelela sechithungwiza lapho kutholakale abalichumi lambili abacatshangelwa ukuba balekholera. Umqondisi wohlangothi lwezempilakahle lokulondolozwa kwemvelo ngaphansi kukamasipala wechithungwiza uDr. Tondirai Kasu uthi baqale ukunanzelela ukuba selukhona lolu dubo kusukela ngolwesihlanu olwedlule.
Because today we are on 14, yesterday we were on 10, on Friday last week we were on 5. So the numbers are but our numbers are still small as compared to where the attack started, which is
kusicho ukuba liyaqansa inani lakhona. Kodwa amanani ethu lokho ephansi nxa sesiqathanisa lokwenzakala eHarare lapho oqale khona ukuqhamuka lomkhuhlane.
UDr. Kasuthi kungalesi sizathu-ke sebesungule indawo lapho abahlaselwe yilo mkhuhlane okumele bayekwelatshwa khona ethiwa yi-Cholera Treatment Center eklinika ye-St. Mary's kusukela besizwa ukuba seluchaphele emangweni wabo. Kodwa umqondisi enhlanganisweni yezakhamizi yeChithungwiza and Manyame Residents Association uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi inkinga yiziphathamandla ezingafundiyo ukulungisisa lolu dubo oselule minyaka luvuka kokuphela.
Kodwa thina siyakwazi ukuthi ama problems alapha ikuthi kakula manzi kuma tephethu, njalo amasuwa ayabhesta lapha eChithungwiza, ingcekeza njalo kayithwalwa esikhathini. Konke lokhu yikho kusuke kwase kuyenza ukuthi kube lo dubo lolo.
Ukhumalo usola njalo inkulumo eziphatha amandla kumunicipala weChitungwiza eziqhubeka zigezela oweHarare umlando wokubangela lolu dubo endaweni yokulungisisa inkinga uZulu abhekane lazo.
Bona bengakezeli isitho Harare kabaqale labo babone ukuthi ama conditions lawo ayenza ukuthi ikholela iqalise ngakho yini na emzini wabo lapha kundaba ingekho eruwa kagula enothoni kagula kodwa bonke lawa ngama towns ay interactor yevili lesitho Harare
abaphila ngokuthengisa endaweni yamavinkili akochigovanyika shopping center St Mary's bathi lanqabe izwisisa ingozi ekhona akukho abangakwenza ngoba bephila ngokuthengisa ukudla kule ndawo. Omunye walaba bantu kungunkosazana Lethi Gumbo oveze ukukhathazeka kakhulu ngodubo lwesihudo sekholera.
Sisesaba ukuthi ngasibamba vele yabiproblem yabi inkulu. Siyasabela amakhastoma ethu futhi lapho ukuthi engadla. Awukwazile ukuthi uza kanjani, uzakuvula, uzenza njani. Ngokunkundlana wakhona vele kawuchiye umuntu ngausuqalisile hayi kulodubo. Ukufika ukuthi vele singenzani kodwa siyazinga impilo kodwa kunzima.
Ukhala ngokuswelakala kwamanzi emzini weChitungwiza kakhulu lapho asebenzela khona.
Ngathi ngapha thina senzisa amanzi evele emgodini kodwa amanzi angikhona sesifuna i-treatment vele ukuthi abe ngcono ekunatheni kwabantu. Hayi isithwala sethu sifuna ungathi si-right angazi kukhona okungenzeka uyabe ungakazi ukuthi vele ungahamba njani.
Umkamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa wethekelele lezo ndawo lapho okulabagulayo abahlaselwe yisihudo sekholera emzini yeGlenview leBudiriro. Ngaphambilini umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa laye wethekelele endaweni eqalele khona lolu dubo lwesihudo sekholera. Isakhamuzi seGlenview unkosikazi Zaneliso Dube uveze ukukhathazeka okukhulu ngesimo abakiso.
Sikhuluma ngendawo yekholera ukuthi abalungisise amasuweji balungisi besinike amanzi aklini lezikole zikufuze zivalwe abantwana ikholera iqali phele kuze abantwana bengabi nabantwana abazaba benikana ikholera esikolo ukudla ababekudla beswela amanzi konke lokhu siyakucela ukuthi abantu bekhanzulu labantu begovernment besincedise khona lapho.
Amapholisa azise uZulu weHarare ukuba bakubone kufanele ukuke bamise ukuqhutshwa kwemihlangano yonke uZulu afisa kuyenza ngalesi sikhathi sekuqhamuke udubo lwesihudo sekholera edolobheni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Abaphila lobugoga ikakhulu abangaboniyo bakhala ngokusilela kosekelo olungabaphathisa ezifundweni zabo lamabhuku. Olamabhuku abangenelisa ukwabala awohlobo lweBraille endaweni ezinjengezikolo emakolitshini amakhulu ama-university laseziphaleni zamabhuku zama-library. Intathelo zindaba yi-2 uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume embuthwaneni owenzelwe Harare City Library wokunanza ilanga lomsebenzi wokukhuthaza ukuthuthukiswa kwezemfundo emhlabeni jikelele ele International Literacy Day. Izifundi eziningi zikhala ngokuthi ukusilela kwamabhuku ikakhulu ohlobo lweBraille kuphazamisa izifundo zazo njalo zicina zicela ke abanye abalozwelo ukuthi bababalele amabhuku ezifundo abazenzayo zama-textbook. UDarlington Nkomazana oqhuba izifundo zomthetho ekolitshini elikhulu le-University yeZimbabwe uthi balo dubo njengezifundi ezingaboniyo sikhuluma kanje kulolu daba.
Like ngesikhathi lesi esikusuka desi main machine yethu umtshina wethu othiwa yi-imboza wafa so isikolo silokhu sizama ukuzama ukuthi siwulungise kodwa ya ama-challenges alokhu esiwamaningi. Then amaphepha wona eposeke sifuna amabhuku kanye okubambe ebrew ukube sibe sibala ngesandla amabhuku wona lawo kawakho. Sakade siphila ngama-soft copies then siyasibala kuma-computers but amanye amabhuku abengekho kuma-soft copies.
Unkosikazi Ratijo Mutshayiri osebenzela iBulawayo Public Library ngomunye wabaphila lobugoga bokungaboni njalo uthi lolu dubo lokusilela kwamabhuku ludubo sibili olukhulu hatshi eHarare kuphela.
lathi sihlangana lalolu dubo lona lelo lokuthi izinto esizifuna ezifunakalayo kobulawo ezike i-braille equipment asilayo, even ama-braille paper. Even if umuntu ingabuya walk in efuna even a single braille book, it's difficult ukuthi simnike ahambe layo. Siyabe sisimcela ukuthi hayi balela la ukuthi uhambe lalo akwenzi, like ukuthi khathesi even ukuthi i-new curriculum siyenelise ukuthi sibe lama-braille books ahambelana le new curriculum. Uyahlupha, I think we've got ama 1, 2, 3, 4.
Umnumzana Masimba kuchera laye ongaboniyo utshelele umhlangano ukuthi eleZimbabwe limele lilandele umthetho we-Marrakesh protocol.
Nxa sikhangele imithetho eyaphandle kwelizwe, ulama steps amabili okumele ilizwe lethu lilandele. Owaqala ulento ethiwa yi-ratification. Kwazi ukuba le step esesibili esithiwa yi-domestication. Umthetho lo umele ube ngumthetho waseZimbabwe ukuthi usebenze lapha eZimbabwe.
Inhlanganiso ezimeleyo eDorothy Duncan Brady Library yazise ukuba ilakho ukuphathisa kulezi nhlupho nxa ingatholiswa usekelo lwemali, ngoba iseke yadinda amabhuku aweBrady edlula inkulungwane ezintathu 3200 ezifundo ezeprimary, yadinda njalo lesekelo sombuso esitsha amagwaliba azinkulungwane ezimbili 2000. EleZimbabwe laloba igama lisekela umthetho oweMarrakesh Treaty ngombimbitho lonyaka, kodwa lokhu ungakabi umthetho olandelwayo ke elizweni. Idolobha leHarare elileziphadla zokugcinelwa amabhuku ezama-library ezilijumi lazise lumhlangano ukuthi lizathatha wonke amanyathelo ukuthi libe lamabhuku lemitshina ehambelana labaphila lobugoga kuleli dolobha, ikakhulu abangaboniyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ukusenjalo, abesifazana bedolobheni leGwanda sebekhuthaze amakansila asanda ukukhethwa ukuthi alungisise udubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Lokho kuvele emhlanganweni wabomama lamakansila obuqoqwe yinhlanganiso ye-Women in Leadership Development, iWILD. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhonale eGwanda.
Abesifazana abangenele umhlangano ngomvulo bebesuka emawadini wonke wedolobho leGwanda njalo bavumelene ukuthi udubo lomqoka okumele luqale ukukhangelwa ngamakhansila asanda kukhethwa ludubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Lobanje itanke likhangelelwe ukuthi luqede udubo lwamanzi seliphelile okwakhiwa, impompi zamanzi kazikafakwa, kungenani lokuthi sekugejiwe lapho lezo mpompi okumele ziyendlalo khona. Unkosazana Duduzile Masilela, isakhamuzi se-Space Cove North, uthi kuyadingakala ukuthi udubo lokuswelakala kwamanzi lulungisiswe ngesiphangephange, ikakhulu ngalesi sikhathi sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo se-cholera.
Itanka nasanimile elingenile esikole liqedisa itanka, amanzi aphume ayafuneka. Itanki ingakalungisi ukuthi iphele amanzi aphume, sisebenzisa i-booster ward 5 liyakwazi ababekhona. Sicela ukuthi i-booster time and again ihlale le fuel amanzi atholakale. Khale sibevote almost 4 days e-Space Cove North akulamanzi. Siyawacela amanzi bakithi.
Unkosazana Nomsavela uthi kuyadingakala ukuthi ikansili yedolobho leGwanda iqakathekise ukuhlanzeka ngokudala izibi ukuze kuvikelwe imikhuhlane.
Izibi sinazele ukuthi ward 4 sokungani yi-dump site. Idoti yonke itholakala ku-ward 4, uma sihamba sizasithunzi sibona la njengabantu edotini vetha. Imakethi ayila toilet, bahamba e-toilet e-old location. Kodwa babhadalisa abantu everyday ukuthengisela khonaphana. So sicela ukuthi i-health department singazisiphophi izibathulo ziyilanda, sicela ukuthi bayenze umsebenzi wabo bangasebenzi e-town kuphela, le mali okuthini bangene.
Abanye omama bakhale ngokuswelakala kwemithi ekliniki ekansili, imigwaqo emibi kanye lokusilela kwezikolo nezitanda zokwakhela izindlu. Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uthi kuyadingakala ukuthi kube lokusebenzelana ndawonye ukuze idolobho leGwanda lithuthuke.
As a new dispensation, let us work together. Kabusasebenzi lokhana kabusisi ndawo. We have tried it and we have seen it. The politics zangkhona isikhathi esiningi zisele emuva. But it is our chawunda okumele kuqale kuhambe ngayo phambili. Let's support our council. Let's see them. We are needing it. we assume what to do, so we go to the councillor as well.
Umpo kuwenhlelo ze Wild uNkosazana Thubelihle Mafu uthi bazaqhubekela phambili behlanganisa umama lamakansila ukuze indubo ezikhona zilungisiswe. Umafu kuthaze umama ukuthi labo baphatheke kwezombusazwe.
And lathi siyathaba ukuthi namhlanje kulo mama ukansila phakathi kwenu anti bekuyi-gentleman club. Kodwa sokutshintshile. I hope ukuthi in the next 5 years there are four more women abazojoyina umama unephanti. So yi-challenge yithi bomama. Umgoqo liyani kade kuthiwa umama abakwanisa. Sesibonile omama bayakwanisa anti.
Umeya weGwanda umnumzana Justin Majale ongenela umhlangano lwamakhansila akhe wonke uthi bazakhangela zonke indubo ezethulweyo njalo wakhuthaza izakhamizi ukuthi zisebenzelane lamakhansila.
Sifunda kusasa kube indaba kakhansila, kumele kube indaba yethu. Even if what they plan ngasasa la khaka kwathi kumusha lithi ndoda sifuna ukuplana lokhu lalokhu 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 liyabe loko limaka limejana lindawoni la kungazi ukufika ukucinele zathi lokhwana sikuzamile, lokhwana kusehlule, lokhwana siyakuluza ngomnyaka ozayo. Ngoba ukhansela ngaba ngapha amarizinsi abe ngapha ayisiyo i-administration ekhansili esiyikhangeleleyo.
Kuhle njalo umasipala wedolobho leGwanda esebenzelana labohlangothi lokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency EMA bazaqhuba uhlelo lokudobha ingcekeza ngolwesihlanu edolobheni leGwanda njalo bakhuthaza izakhamizi ukuthi ziphatheke kulolu hlelo ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lowesihudo sekholera wona osubulela abantu abangamathumi amabili lanye. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Yebo, 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 mthwaka omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
ELeSweden selisungule isikhwama esezigidi eziyisithupha lamakhulu amahlanu amadola i-$6.5 million esokuncedisa amankampani eZimbabwe ukuthi athuthukise inhlelo zamandla amagetsi emaphandleni. Ukuvulwa lolu hlelo ngokusemthethweni eHarare namuhla, isiphathamandla senkampani yeSwedish International Development Authority eseZimbabwe, unkosikazi Mitt Senegren, uthe ilizwe lakhe lusungule lolu hlelo ngoba kusobala ukuthi iningi labantu emaphandleni lisebenzisa amafutha eparafini lokunye okuphikisana lokulondolozwa kwemvelo. Lokho kwenzakala kulesiphathamandla esivela kwele Belarus elizweni, umnumzana Victor Sheyman, yena usenxuse umongameli Mnangagwa elizweni lakhe. Amazwe lawo mabili aphathisana kunhlelo ezivalisa ezokulima ezokwenjiwa kwamatshe aligugu kanye lezamandla amagetsi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Thamani Ncube owayengukhansila wemadlambuzi ePlumtree.
Amagetsi emaphandleni ngawuhambahambe uzawabona amapholu amagetsi, uphinde ubone lentambo zakhona ukuthi khona zikhona, kwezinye indawo futhi ubone lama transformer ukuthi khona akhona. Kodwa lapha abe echunywe khona kusezikolo ikakhulu, kumbe ema-business center, kumbe ezinkambeni zamapholisa nakwamanye amaklinikhi. Kodwa izakhamizi hayi, into okuthiwa ngamagetsi kusaliphupho kuzo. Ngingazama ukunanzelela ukuthi kodwa kanti yindaba kukhanya amagetsi izakhamizi zingafinyeleli. Ngathola ukuthi khona intengo yakhona hayi, umuntu makhaza kangeza ke ayifinyelela. kanti kakhulu lalapha akhona bona lapha esembalise khona ezikolo la ngapi ngapi abuya mhlawumbe usuku olulodwa phakathi kweviki abantu selecina besebenzisa ezinye indlela ezingasizo magetsi
lawana ke anjengabo solar energy lamanye
i-solar energy ingani i-installation singathi ukufakwa kwakhona uthi uzube layo iyadula sizofuna ukuthi khona uthi solarize uzathola ukuthi khona hayi intengo yakhona ayifinyeleleki ngoba abanye ukuze umuzi wakhe indlu eyodwa ibe electrified sikhuluma ngabo almost about 10,000 rand ukuthi khona umuntu aze enelise ukuba ne-basic lokuze solar system emzini wakhe epheleleyo.
Ungathi imizamo le eyenziwa nguhulumende lamanye amazwe ingaletha umahluko
indlela zokusebenzisa ezingangcolisi umkhathi imbono ngani kalo kumele kusetshenziswe iprincipe kakhulu yokusubsidiza ukuthi kona mhlawumbe asubsidize i-equipment uhulumende eyake ingenelana namagesi ngoba ungananzela ngathesi a simple solar battery oyabo ungalisebenzisa phose maybe 3 to 3.5 years lingazange likunike uhlupho it's going for almost about between 100 $20 and $150. Emuntwini makhaza khona lokho vele eswele impuphu sithandekile akululi ukuthi khona sacrifice that much. Kanti ama solar panels they are almost going amakhulu la ama 200 to 300 watts. They are going for almost about 5 to 6,000 rand, which is almost about $500 or $600. Kanti ke kuzaba nzima ukuthuthukisa umntwana wemaphandleni ukuthi khona ntambama laye azibone ebala kumbe azibone laye exhumana nomunye lomhlaba wonke singathi kuma television sets kumbe ngapha sithole laye elingana nabanye abantwana abasemazweni athuthukileyo kuseza sikhathi isikhathi. Intshisekelo yami ukuthi khona mbona uhulumende ezama ukusubsidize ukwenzela ukuthi khona impahla le yama esola ingabi impahla edula kakhulu.
Lo ngumnumzana Thamani Ncube owayengukansila wemadlambuzi sixoxelaye ekhona le ePlumtree. Ngu-Life Talk lamhla kuhlelo lwabeZimbabwe asebehlala emazweni ole Diaspora Forum. Sithatha imizamo eyenziwa ngabasemazweni ukubuthanisa imali yokunceda ukulwisana lodubo lokuqhamuka kwamkhuhlane wekholera eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla eziqondisa inhlangothi ezihlenga uZulu ngesikhathi zengozi zikhuthaza izigidi lezigidi zabantu abasemhlubulweni wangezansi ngokuya ngempumalanga kweMelika ukuthi zilungiselele ingozi engalethwa isavunguzane sezulu leHurricane Florence. UHurricane Florence ukhangelelwe ukufika emhlubulweni le ekupheleni kwayo nale iviki evelela elwandle lweAtlantic Ocean. Namhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uChris Gande weStudio 7 ukhuluma lomnumzana Ralph Mthombeni osele minyaka elithumi lanhlanu ehlala khonapha kwele Melika.
Lapha singathi kanje kubalwa njani? Ngathi ngifike lapha 2002 kuze fika khathesi.
Kuminyaka yonke yona le osuyihlezi lapha eMelika, ubona njani umumo wakhona nxa uqathanisa lo ekhaya?
Umumo wakhona kwehlukene kakhulu ukubona kwami ngoba ekhaya izinto zangkhona eziningi ukhayela kuphela ungathi kuhlupheka ukuhamba kwakhona, ukudla kwakhona, ukuhlala kwakhona, ukwenzeni kwakhona, hayi kukhayela fowethu. Akuhambelanje ngeza ke ngiqathanise lapha kuphambili kakhulu.
Ngokubona kwakho uzaphindela yini ekhaya ngemva kwesikhatshana?
Hayi vele ngilungisa kakhulu ukuphindela ekhaya ngoba mina ngithi ngifike lapha vele sengingukhulu sengiyindoda endala. Akulanto engimangalisayo ukubona yona le development engiyibona lapha kuyangikhulisa ukuthi ngibuyele ekhaya.
Manje imuli ke uyahamba la yini?
Hayi abantwana ngithi abantwana sebengabalapha ngibona ukuthi bangavuma lokhu ubuyele ekhaya. Kodwa ke mina ke lo nkosikazi wami hayi asiboni ukuthi singa retire lapho. Sibona ngathi kungaba kuhle nxa sise emzini wethu nje khona lapha ekhaya ngoba ekhaya kusekhaya. Ekhaya lobo wazi uhambe ukuyohlala emazweni. Awuzwa ukuthi ungaphi, kumele uzwa ukuthi ungaphi nxa usekhaya.
Abantwana ke ubona ngani bazaphenduka yini ekhaya komunye umnyaka benze njengawe ukuthi nxa sebefuna ukuretire baretire ekhaya?
Hayi abantwana kangiboni ngoba ngithi bona lokhu mina engikuzwayo bona kabakuzwa. Ngoba bona bafike lapha bakhulela lapha sebethatha lapha sebehlala lapha sebezitha zabo zonke sezingathi ngeza lapha sebengathi bayavakatsha nxa besekha. Kodwa mina angivakatshe ekhaya nxa ngisuka lapha ngiyazizwa legazi lami ukuthi sengisiya ekhaya.
Manje awukhanuki yini ukudla kwekhaya njengoba sesizwe abanye besithi ukudla kwemazweni kuthiyene lokwekhaya?
Ah, lokho kuvele kaku akuphambanisi ngavele ngiye ekhaya nje ngibuya ntwele. Bengihambile nje kaze singo-August sile 40 years wedding anniversary ekhaya. Ngibuye ngilayitshile lokho engizidloko ekhaya zo kathesi August September ngifike kathesi. Lapho vele akumahluko omkhulu kakhulu.
Ikudla bani lokho okuthwalayo ubuye lakho ukudle ngapha?
Uyazi kusuka yonke into, kusuka kumbe kusiwithi, amabhiskithi, impuphu, into zekhaya, imfushwa, izinto ezinjalo, xa kucawa, ngibuya ngilayitshile.
Bona abantwana ke bayakudla yini khona?
Ah, vele kabe abezwa lokuthi ngizwa difference ba. Ngoba mina nxa ngisidla ama-biscuits lana, ama-mari, ama-lemon cream. Igazi lami liyezwa ukuthi ngidla i-biscuit. Manje bona ngithi badla kuyafanana.
Lo ngumnumzana Rafu Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika. Ubekhuluma ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7. Umculo kaCalvin esithi yena uyaziqhenya ngoBulawayo kontuthu. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhuhlane wesihudo secholera usubulele abantu abangamachumi amabili lanye eHarare. Njalo inkulungwane phose ezintathu zihlaselwe yilo umkhuhlane. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.